into eqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukutolerate iviews zomunye umuntu kumbe ukutolerate umbono womunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababebandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukati abantu bengathi beyimulinye bexabane kubangwane.
Makhumalo, ngena khonapho kweziweni kahle kahle.
Into yokuqala kumele kwenziwe ukuthi ibandla leZANU-PF kaliqalise ukukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze bachayana, ngoba sesiyazi ukuthi ibandla leZANU-PF lilandise ukusebenzisa udlangudlangu ukuchaya abantu. Sikhuluma kunje ngithina njengebandla le-MDC, kulomama uMisishumba weNdebengwa othifele umuzi ngabantu bezanu ukuthi futhi sebeqalisile ukusebenzisa ukuchaya abantu nokuthisa ikhankasela u-2018. Abantwana bomuntu munye iZimbabwe neyethu sonke, kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nendoda ukuhasingena sikhankasa kathi ngemini sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo. Yibona ye sinembono etsheneyo ngababandla ekwalandelayo, kodwa kakutho ukuthi kumele sile, kumele sinzene phasi sikhankase, sedlulane, silungelelane, siyehlangana emabhokisini.
Baba uNkomo, uMongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi nengi esola uDlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi nakwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana, singathi asamlalela nawo uMongameli.
Ya, liqiniso, ukukhuluma kuhle ukuthi uMongameli uyabe xwayisile ekhulume ngokuthi kungabi lokuxabana. But ungananzelela ukuthi siphila esikhathini lezintweni zesiKristu. USathane ubhizi ungenisa ukuxabana, usebenza 24/7 ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale. Kodwa ayisikho kuyinjongo njengoba sitsho nje ukuthi uMongameli wephathi uyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akula muntu okufunayo okubona kusenzakala. Xa kusenzakala, okuqakathekile ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018, ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esakulwelayo abanye bethu ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo, ngeyakho ingqobe.
Hayi, linkodo le ekhuluma ngobaba uNkomo, but inkinga ebakhona yikuthi siyanelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba noDlakela phambili kuphakathi komphakathi. Nxa sebengasenze ngale, sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayevusa uDlakela. Okukhona yikuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi lapho kwenzakala khona uDlakela ngabayefika bakhumise laba bantu abezimbakela umndoda yiza ngalezano abana ne-MDC, ngoba izano yelwa yodwa ne-MDC elwa yodwa, ukwenzela ukuthi sibone ukuthi baqinisile ngabakhulumise kubathakise umphakathi ngabakhulume besenza lapho kuba noDlakela kakuyesizwa ulungise lelodlakela.
So umcabango omuhle yini lo baba Nkomo?
No, umcabango omuhle ngivumelana laye ukuthi nenkosi ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu, sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana, ngoba lapha sakha isizwe, kasakhi bantu bakamdakabani, abantwana bayiphi party, sakha isizwe. Isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo. Kungumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonokho. Asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokho engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo, ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani, lilungelo lakhe. Ngizaphinda futhi ukuthi yinto esayilwelayo i-freedom of speech, i-freedom of association, asikwenzeni khonokho.